Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 zibandlela 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
eZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi igovernment ivale iVPN i-social media ngapha. So abanye bahlisa ama VPN ukuthi bephume ngathi basemelika kumbe England kumbe kwezinye indawo.
Abantu beZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuthi ngayezinye indlela zokukhulumisa nalokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu nguhulumende. Ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende eZimbabwe, kume lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni. Kuthi ke umnumzana Obert Masarawure, umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhlaka 25 zibandlela 2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Ngemva kokuvalwa kwenkundla zebulenjini zokuxhumana lokukhulumisana eze-social media okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kusukisela ngolesibili, iningi lezizalwane zalelo lizwe phakathi kwelizwe laphandle ziqale ukusebenzisa ezinye indlela ukuze zithole ukuxoxisana okugoqela ukusetshenziswa kwendlela eze-VPN labo-Telegram Messenger. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ndlela, intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMike Hobe uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi kwezokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku.
I-VPN ingathi yikusebenza komakhelwane. Masingakhangela i-internet ithi wena ulendlu yakho lapho wena ovikelwa khona ukuthi uphume phandle uyesenza i-social media leyo. I-VPN ikwenzela ukuthi wena uhambe komakhelwane wakho, ufike usebenzise i-internet kamakhelwane wakho komakhelwane. So ngathi umuntu osemsebenzini, mali esemsebenzini wakhe, uyakwazi ukuthi aprinte kumbe akhulume labanye bakhe esemsebenzini. Kodwa ngaye ngikhaya uyehlukeza khonokho. Kodwa engaba le-VPN, kuyamakela ukuthi ngaye ngikhaya engavula i-VPN yakhe emsebenzini, uyabe sesebenze ngathi yena osemsebenzini. Ngamafitshane uyabe kwazi ukuprinta kumbe akhulume labanye bakhe engikhaya, kodwa kungathi kukhanya ngathi usemsebenzini. EZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi igovernment ivale iVPN i-social media ngapha. So abanye bahlisa ama VPN ukuthi bephume ngathi basemelika kumbe England kumbe kwezinye indawo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Uyazi eningi labantu sebehlawulela impahla abazithengayo nge-EcoCash. Lapho uhulumende wavala i-social media njalo i-internet, i-EcoCash yona iyasebenza na njalo abantu abathengisa impahla zabo bayayithola imali yabo na?
I-EcoCash yayisebenza ayivalwanga ngokuthi i-internet ngokwayo ilezi ndawo eziningi and kufuna umuntu ofundileyo abekwazi ukuthi avale yiphi indawo nokuvula yiphi indawo ukuze ezinto zisebenze ezizingasebenzi. Ngokubona kwethu kukhanya abantu be-EcoNet bona i-EcoCash yabo abayivalisanga yayilokhu isebenza. Njalo futhi ngokuvala kokuqala kwangolwesibili kwakuvale yonke into wawungakwanisa ukuthi usebenzise ikhadi lakho lebhenki. Kodwa ngihamba kwesikhathi wasekubonakala ukuthi hhayi sebevulile i-inthanethi esebenza eZimbabwe kuphela ukuze ama-banks asebenzi. So abantu abanamakhadi amabhenki bekwazi ukuthi bethenge izinto zokudla izolo.
Sesibona njalo abontanga abaningi sebeqalisa ukusebenzisa olunye uhlelo obuluzwa ngokuthi i-Telegram Messenger. Njalo bekhuthaza imuli zabo eziphila emazweni ukuthi ba-download uhlelo lolu. Kungani bakhetha ukusebenzisa uhlelo lolu kanti yona i-WhatsApp ayisasebenzi na?
Hhathi ngalesi sikhathi i-WhatsApp, i-Facebook, singathi ama-social media amaningi ngoba lapha singaphela isikhathi avaliwe ngalesi sikhathi. Kodwa ngendlela okusebenza ngayo i-Telegram, ilezi ndlela zokuthi isebenze lapho okubhloke khona ama-government. So i-Telegram ngathi yona ngawungakhayela i-WhatsApp njengesikolo lapho uyathenga konto zakho. I-government ifaka abantu ukuthi bekuvale ukuthi ungangeni khonapho. I-Telegram manje yona isebenza phakathi kwesinye isitolo esivunyelwa khona ukuthi thina sihambe khona. So thina sihamba kwesinye isitolo lesi esingadingi kumbe ngu-OK kumbe ngu-TL. Kodwa phakathi khonapho bekunesitolo se-Telegram phakathi khonapho. So i-Telegram isebenza kuhle kakhulu futhi. Kodwa into eyathi abantu abaningi eZimbabwe yikuthi i-Telegram ngoba ayikho ayenzakali kakhulu ayinama-bundles. Kuyamele ukuthi abantu bethenge i-data ngokwayo esebenza kwi-inthanethi ayinamabhande njenge-WhatsApp kumbe njenge-Facebook.
Uke wasichasela ukuthi lapho uhulumende wavala i-social media yona i-WhatsApp ibingasebenzi njalo i-Facebook njalo i-Twitter. Uhulumende angaphinda bese sivala njalo i-social media yona i-Telegram izabe isebenza na?
I-Telegram yethu isebenza. Ukhulumende engavala i-inthanethi yisho lesi sikhathi kuphela angavala khona i-Telegram. I-inthanethi uma isebenza, i-Telegram izasebenza.
Ulawo yini amazwi okushiyela uZulu?
Okwathesi singathi abantu abasenza ama-VPN libe kukhulumisane lalaba abangekho elizweni.
Kodwa wona ama-VPN atholakala kanjani?
Ama-VPN kuhamba ngokuthi usebenzisa ntoni ukuthi ungene kwi-inthanethi. Uma ule foni ethi ngama-Android uyangena kulapho kuthiwa kuzona kuse-Play Store. Ngawule iPhone ungangena lapho kuthiwa yi-Apple Store or i-App Store e-Apple. Ma ule computer kumbe i-laptop kuyamele uvule u-Google udinge lapho ku-Google i-VPN esebenzayo.
Yebo ke lo mnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi yozokusetshenziswa kwemishini yangalezi nsuku sixoxela lapho esecingweni eseHarare. Kunjalo nje ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni kanye laphakathi kwelizwe. Ngolwesithathu batshengisele kwele-South Africa, balandelwa ngabeBotswana ngolwesine, namhlanje batshengisele njalo kwele-Bhilithane. Sibe lethuba lokuthola ecingweni umnumzana Nkululeko Sibanda obesekutshengiseleni okwenzakale edolobheni le-London kwele-Bhilithane. Siyakwamukela Sibanda.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila thina. Ungasichasela ukuthi kwenzakalani kumbe kwenzakeleni khona ngapho ngaseNgilandi?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka kumabandla atshiyeneyo lezingaphathekayo kwezombusazwe zicabanga ukuthi kuqakathekele ukuthi zitshengisele kusigodlo seBhilithane eLondon ukuthi ukubulawa kwabantu lokho okwenziwe kweleZimbabwe kuyinto embi njalo labo abenze lokho kufanele babotshwe ngumthetho waseZimbabwe la ngumthetho we-United Nations. Njalo kukhanya ngalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka kusiya phambili kube lamalungiselelo ukuthi kutholakale abantu abazakuya ku-embassy ye-Sweden ukuthi kuzanywe imizamo yokuthi kungakhulunyiswana lo hulumende we-Switzerland ukwenzela ukuthi umnumzana u-Emmerson Mnangagwa olo hambo lwakhe lokuya eDavos axwayiswe ukuthi uqakathekele ukuthi abuyele kweleZimbabwe kuye khangelwa indaba yakhe lo-General Chiwenga ekubulawa okwenziwa abantu libutho.
Ye, ekutshengiseleni lokhu liye latshengisela esigodleni sommeli weZimbabwe kwele bilitane lenelisile na ukukhuluma laye
ngasenelisanga ukukhuluma laye bekungadingeki ukuthi ukhulunywe laye kangako abanye bakhulume laye kodwa ngendlela wabenelisa ukungena phakathi kodwa bekuqhakathekele ukuthi sitshengise umphakathi wale Britain ukuthi izinto zimbi sinanzelele kakhulu njalo ukuthi sesithole ubusekeli bokuthi ulawa kwabantu bekuyinto embi lusuka emazweni phose wonke nje omhlaba jikelele le namabandla kumbe singathi lama-organization aqakathekela afana le organization eyayikhokhelwa yasungulwa ngu-President uNelson Mandela ethiwa yi-Elders Group laba lawa sebethe khona hatshi ukubulawa kwabantu kuyinto embi bekungafanaga kwenziwe njalo kufanele kulungiswe lokuthi uZimbabwe nje ulelungelo lokuthola impilo engcono kulaleyi esiyinikwa izana.
Ali yenelisanga na ukubuza ukuthi kathi vele ibona ubulembu buvalelweni i-internet access.
Ukubuziwe lokho kodwa udubekelo lolo lokuthi bekungela olempendulo esegcekeni ebekumgceke ukuthi labo bangana bawazi sithola imbiko ngemva kwalokho sithola imbiko eminingi kakhulu etshengisa ukuthi izinto ngana zimanga kuhle kuzana uPF lapha mhlawumbe vele bebulala abantu kuyimpi yabo nje eyomphakathini kuzanu engelani lathi kumbe engelani lokutshengisele kade kusenza abantu beZimbabwe kodwa badlala ngokuthi babulale abantu khonokho mbona yani kuzadinga ukuthi abantu abafana lo mnumzana u-Emmerson Mnangagwa lo General Chiwengwa bakhangele imibuzo eqakathekile kakhulu engabe ivela la se ingabe ifanele ifike la ku hack
libona ngani eDavos lapho liza kwamukelwa na ukuthi livimbe umnumzana Mnanga kwakuba aqhubekele phambili ngohambo lwakhe
umnumzana Mnanga kwangaqhubeka enze lokho akufunayo kodwa asizazi sikuqhakathele ukuthi laba bazakhuluma laye bazi ukuthi ulodubo olukhulu ekhaya njalo ungumbulali ulamacala amakhulu kakhulu afanele ukuthi alungisiswe khona kokuzenza ukuthi lanxa sengathi wakhulumisana labantu nje bamazi ukuthi muvi uyesabeka ngumuntu ongelathando ungumbulali
ye yeah. Nkuthazo bani ongayitshiyela kubalaleli kuzulu nje wonke waseZimbabwe
uPresident Nelson Chamisa otholakale eboda ezimfeni zabantu ababulewe yizanu PF lo ikhokhelwa ngumnangagwa lo General Chiwengwa uthole umbiko vele ebantwini othuna hayi abantu laba ababulewe kufanele amacala lawa athonisise laba ababuleleyo babanje kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani basebesitha abantu akade bekhuluma lo President Nelson Chamisa bayakhuthaza yena bayakhuthaza lezi leZimbabwe ukuthi kungekelwa abantu laba kumbe uZimbabwe kangadini ukwenzela ukuthi ukuzinikela lokho okwenziwa ngabantu beZimbabwe kungabi nje ngokudlulayo mahlayana kube yinto ezaletha ukuthula inguquko lengqubekela phambili kwele Zimbabwe ngakho ngithi kuzulu weZimbabwe qhubekelani phambili lisenze umsebenzi wenu wokulungisa indlu yeZimbabwe siyabona nokuthi amasocha namhlanje akhanya ethukile sephuma sithona hayi laba abantu kade bevela abantu ngamasocha abalekayo emsebenzini bebengaxhinywanga kanjani kanjani okusegcekeni ukuthi babulela abantu sebesesaba amacala abo sizaqhubekela phambili njengoZimbabwe silungise indaba yokuthi amacala lawo athonisiswe lokuthi uZimbabwe alunge abe nempilo engcono lokuthuthuka
le nhlala kahle ngcono hayi siyabonga kakhulu sibani
siyabonga
yeah loke bengumnumzana Nkululeko Sibanda owebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lapho-ke bekhuluma ngokutshengisela kwabeZimbabwe phakathi kwelizwe langaphandle kwelizwe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wethule umbiko owazisa ukuba umkhokeli wale inhlanganiso uMnumzana Obed Masaraure uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kwefika umhlaka 25 izibandlela 2019. Walelwe ukuhlawulela imali yesibambiso ye-bail ekumiseni kwakhe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare eseteswa amacala okubazelwa ukufuna ukuvukela uhulumende. UMasarauri ubikwa ebuye wazothathwa emzini wakhe ngabantu ababuye behlome bephelele ngembhobho langenduku lamhlanje ngomgqibelo ekuseni mhlaka 19 zibandlela. Abamtshaye kakubi phambi kwemuli yakhe andubana bambophe. Abeathuzi basole kakhulu ukuphathwa kubi okwenziwe umkhokheli wabo okufakazwa nguNobhala obona ngehlelo zabesifazane kuwathuzi unkosazana More Blessing Nyambara, kodwa besithi bazoqhubeka laphambili belwela ilungelo labo ngoba lokhu kujonge ukuphazamisa ilimpi yabo.
They court ruled that our president Obed Masaraure be remanded at Chikurubi.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu uMnumzana Obed Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushawa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso siqwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Lo kwebe kungunkosazana More Blessing Nyambara unobhala wohlangothi olubona ngezabesifazane enhlanganisweni yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singakangeni esikuhlandla lethu lesibili wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho lakwele Somalia zibika ukuba kulamalunga iqembu labalwa becatsha eliliswa kulelo lizwe ele Al-Qaeda abangaba ngamashumi ayisikhombisa abulewe ngabebutho likahulumende ekuhlaseleni elikwenze inkamba zabo eduzane ledolobho leKizimayo. Kuthi ke inani lasebefile engozini yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ngolwesihlanu kwele Mexico selifike kwaba ngamashumi ayisithupha lasithupha 66. Usibalukhulu wesabelo se-Hidalgo uGovernor Omar Fayad utshele umhlangano lentathelo zindaba eMexico sithi ukuba kulaba ngamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abalimele kakubi. Enkundleni okwamanje wothi silethe usithandekile Mhlanga esethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC kulandela ukutshengisela ngendlela yokuhlala ezindlini i-stay away.
Kwenzakala abasivele bathi bazomsindo nalo anhlokozisa abantu abavele belambile but ebantwini kade kungalankinga ebantu ezindlini kade bezihlalele ezindlini zabo. Bekulutheni kwabo khonapho besiyagqekeza ezitulo kade begqekeza nje kungabi kungayo umsindo ikakhulu enkulumane lapho ko-Chopies bagqekezile akuzange kube lo msindo. Komnyoro lapho kungathi kube amapholisa kwangaba lokudubula lokudubulana. yama police edubula ngoba kade bavula kade baqale ngokuvula ishop kade vele ikhiwe ade ngathi ukuthi ama shop kade vuzile yona leyade kiwe kade bawagcikeza ikakhulu ku area lapha engikhona anzange ngizwe ukuthi kulomuntu olimele ngoba kade kungabethatha izinto ngeshophizi eseduze lami kwazi kwaba kusasa kwakhona kungala kugqokozela kungala mtolwa lo muntu kungala pholisa baze baceda ukuthatha izinto esidolo basithiye singasila lutho.
Besibona le mfanekisweni ukuthi bekulabantwana labesifazana lapho bekungabafake engozini yini?
Bekubafake engozini abantu nxa vele abantu bedubekile abantu besendlaleni. Kuyenzakala ukuthi bayenze izinto ezinjenga lezi bekhohliwe lokuthi khonapho bengixoxa labanye umama ngisithi kodwa abantu isibindi sabo. Umuntu uyakhohlwa ukuthi angangena laphana bamvalele phakathi khonaphana uyabeza thina. Ubabalalo ingozi vele bebengayiboni lakathe sikabe iqoqa abakhohliwe ngakho ukuthi kungaba le ngozi. Nomumo okhona elizweni vele bathi khona vele kade kumele sithathe sesimelele ukuze ukuthi yena umnanki wakhuza thina. So abantu yi-attitude asebelayo ukuthi vele bathethe ngakomo bekhohlwa ukuthi izitolo kasiwo zigavumenti izitolo ngezabantu laba abazama ukuziphilisa kodwa bakwenzile ngendaba zeduko olukhona elizweni. E-South Wales kholapho kangihambanga kulomuntu ovele ethawni esithi abantu bakule nkalakatha IQ kodwa abantu kukhanya bathenga impuphu. Ngobumumo lo abantu kazange becabangele ukuthi kungenzakala khona okukwenzakeleyo. Abantu kufika abantu vele bengalakudla ezindlini. Okokuthi mina nginje ngile kitchi ngiyapheka isitshwala komnyoro khonapha. Abantu bebebuya kini bethi sicela upheke endlini khonapha sizothenga ngoba sifitakale singalali singalampuphu singalanto esilayo. Ngiyalile mina ngithi hhayi embasiza nje ukuthi umntu angamcuphela impuphu mbe ngimnike awukokudlali but okokuthi ngipheke hhayi anzange ngimvume ngalile.
Njengenkokheli liyavuma ukuthi ngempela uhulumende lo uyehluleka njengalokho okuthiwo ngabantu?
Awukwehluleka kuyehluleka sibili liqiniso. Iqiniso yokuthi empilweni nxa sesikhangela iqiniso ngeqiniso awusoze ukuthi after election umuntu ozuze 40% umvalele phandle. I-40% i-percentage enkulu kakhulu ukuthi umuntu lwala kumele umkhonside ucabanga ukuthi abantu abamvoteleyo bangaki. Abantu abadlula imiliyoni abamvoteleyo umuntu yena lo wena umthathe lula. And uthi umthethe lula izinto zingahambi kuhle elizweni. And uye uthi ungu-president ukwanisa ukuthi uphume live utshela abantu ngokukhwela kwefuweli ubatshela ukuthi siyimali engaka urate usebenzisa i-rate ye-black market urate i-bond note le-US dollar kutshengisa ukungabi umkhokhelo oqotho ngoba ebantwini ubatshela nabantu usubathatha ukuthi vele abantu yizilima vele gabagabanye. So yinto ethide yonke leyinto yindaba yefuweli. Abantu bengenza i-stairway bese sizaba khona but ifuweli yethide yonke into ukuthi hawu kanti upresident u-serious nxa esenza into ezinjengalezi i-rate yona leyo uthethe ngapho ungawahamba ku-black market i-US dollar is one i-one is to three i-rate ye-black market yona le i-black market ngekabani urate ukuthatha ngapho khonokho ku-rate i-bond note elingatheni ngaphandle kwelizwe elikhona apha kuphela eZimbabwe olurate ulinike wena ilokhu vele i-rate yakho ifunayo eku-black market akukho fee ebantwini.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, bathi kusina kudedelana. Wathi sidedele kuChris Gande.
Elingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Sihlaziya ke ukutshengisela okusanda yenzakala. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ukubone njani ukutshengisela lokhu obekukhona wokukhanya ungani kuzaqhubekela phambili?
Ye,
kutshengisela ukukhangele loba nje sisazama ukuthi sikunanzelele ukuthi kathi vele kuyazala nkomoni ngoba akunengi okuvelayo ngokutshengisela lokhu, especially involvement yabantu besibuthweni begqoka ama-civilian bengekho kuma-uniform bephethe izikhali esithe sithi siyakhangela sathola ukuthi ZDC ibisenza ngani laba bantu abathwele izikhali ngama-civilian. Kodwa sesikunanzelele sakuthola ukuthi ngabantu besibuthweni abathwele izikhali, njalo amanye ama-report esiwazwayo avela kwezindawo kungani yibo futhi abathungamela ukuthi kwenzakale lokhu okwenzakalayo. So-ke uhlupho nje esibhekane lalo ukuthi abanye abantu bagcine sebemosha lapha, kuluthwa ezitolo, kuthiswa, zadilizwa. Esinanzelela ukuthi mhlawumbe kugcine sokungani sokulahleka injongo ye-demonstration day ngoba cabanga ukuthi ukubhidlizwa kwempahla okwenzakele kakhulu kubo-businessmen aku-affecti kakhulu uhulumende lowo ngiyohlukumeza abantu, kodwa ku-affecta kakhulu labo abadilizele batshontshelwa impahla zabo ngoba kungayisibo mhlawumbe singathi yibo ababangela uhlupho lwabantu bakithi.
Kungani usithi wena kukhanya bona laba bakubutho yibo kade bekhokhela kade kwenzakala?
Ya, lokhu sikuzwa kuvela kuma-report abantu abakuchoyo lalokhu abakubonayo ngoba akuzwisiseki vele ukuthi into yona leyi injani. Yikho ngithi nje into engelakhanda ongeke wayicasisa ukuthi kade kuhamba njani vele.
Manje ezitolo lapha ikakhulu emalokitshini abantu bazathenga ngaphi njengoba izitolo zagqekezwa kungasela lutho, bazaphila njani ngokubona kwakho?
Kuzima kakhulu ngoba abantu babengazilungiselelanga lokhu, ikakhulu sinanzelela lokuthi imali yahlupha. Sivela kumakhisimusi, kuvele eminyaka yonke kuhlala kule January disease. So abantu babengazimiselanga ukuthi kusitholi njengalolu lungavela ngembangela yokuthi imali layo babengalayo ukuthi mhlawumbe babezahlele zama ukuthenga ukudla okuningi bakugcine. So sokuluhlupho vele ikakhulu ebantwini laba abathento leyisenzakala bengela mali bengangenanga ezitolo. Okunye esikunanzelelayo, umsika lo esingathi i-black market usuvuke khwashu ngoba uthola le ntengo ezigoqela ompuphi 10 kg yempuphu sezithengiswa ngabo $15, okuyinto esisinda kakhulu abantu ngoba abantu bevele bekhala bengela mali okuningi kubangelwe yikhona lokhu futhi ukukhwela kwe-fuel okwenzakaleyo okuyanawuswe nguye umnumzana uMnangagwa kuviki eliphelileyo. So sibone ngani kuzaba luhlupho olukhulu. Namhlanje izitolo bezivuliwe e-town ezilithwani, ama-supermarket amalithwani, abantu bebethola ukuthi bekulo dwendwe olukhulu abantu bezama ukungena phakathi bethenga khona lokhu abangelakho ezindlini, kodwa zabuya zavala futhi ngo-5 wantambama.
Sizwa kuthiwa lilelunga lebandla eladutshulwayo, ungasitshela ukuthi unjani okwakatheso?
Hayi, ungani ubangcono ngoba ngelanga okwenzakala ngalo ngemva kokuthi wayeseyopheka khulu igazi ekhanda lapha senelisa ukumtholela i-private hospital through ama-doctors for human rights. Bakwanisa ukuthi lanxa kwakunzima ukuthi imoto imlande, sakingasikwanisile ukuthola i-ambulance yakwanisa yagijima yamthatha, wasethola-ke ukusizakala eselatshwa. Engikhuluma nje kathesi uyarecover usendlini yakhe ubangcono.
Hayi, kuyezwakala isikhathi singasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga njalo lakubalaleli kakhulu lapha ekhaya. Sithi hayi, asimeni sikhangeleni phambili sibone ukuthi kathi vele into yona leyi izophutsha iphetheni ngoba abantu bakithi basenkingeni kakhulu.
Hayi, siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga laye njalo ngokufanayo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga ke okaGande, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu beZimbabwe babanjwa ngamandla okudinga ezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge-Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu ngohulumende. Emva kwabo ukudlakala lobulembu lobu okwenziwe nguhulumende, kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni okugokelela seNgilande. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo Praxedis Jeremiah.